Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje likhuphukela yakukulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le COVID-19 eZimbabwe. Abezomvikela namhlanje bebenqabela abantu ukungena enzikini yamadolobho wonke elizweni. Owayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani leli laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3092. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 924. Libulele abangamachumi amahlanu lantathu 53. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,899. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 999,807 labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lathoba mune munye 19,328 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasikhombisa 17,543,881 ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 677,980 kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Ukutshengisela obokuhlelelwe ukuba khona lamhlanje kuguquke kwaba yikutshengisela kokuhlala emakhaya ngemva kokwethuselwa ngamapholisa labebutho kwabantu. Amabhizimusi amaningi abevaliwe lokuthengiselana bekwehlile kakhulu kobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lamhlanje izitalada zakobulawayo bezitshaya umoya kungela muntu ohambayo, kukanti le malokitshini uZulu bezivalele ezindlini besesaba ukuhambela phandle. Abezomvikela yibo bodwa abakade bebonakala besemigwaqweni bevimba wonke odlulayo laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Umnumzana Kelvin Maphosa oyisakhamuzi sakobulawayo uthi wesabe ukuwelwa ingozi kungakho ehlezi endlini.
Mina into engenze ukuthi ngahlala endlini ukubana hey ngiyesaba ukuthi ukuhlukunyezwa amapholisa lamasotsha la emgwaqweni ngoba sungatshaywa ufe. So hayi, mina ngithe ngangcono ngizihlale namhlendlini ngisijwene labantu abami.
Umnumzana Makheli Thamsanqandiweni, umkhokheli weMahlabe Zulu Movement lamaNdebele kaMzilikazi Pressure Group, uthi abantu bengavumi ukusetshenziswa.
Indaba yedemo nxa isenzakala kakube yikuthi idemo yenziwa yisimo sokuthi abantu babonise ukukubi, kakungabi ngenxa yokuthi kumele sisanitize iZANU-PF.
Unkosikazi Linda Ndebele oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende wenelisile ukuncindezela uZulu ukuba ayetshengisela lamuhla.
Uhlupho olukhona ukuthi lapha eZimbabwe singabantu abalokwesaba kakhulu. So hayi, okwalamhlanje idemo isaphumelelanga, kodwa injongo kahulumende ukuthi khona ancindezele idemo leyi ibe stairway eyakhe injongo kahulumende ifezekile.
Umnumzana Efoti Ncube unobhala weNational Consumer Rights Association inakora uthi abantu kabangakhali ngemali abangabe beyilahlekelwe lamhlanje ngoba amabhizimusi evalile, kodwa kabalwise inkohlakalo eyenziwa nguhulumende.
ukulahlekelwa okukhulu elizweni kayisikho lokho kulahlekelwa okukhulu yi-corruption yonkohlakalo ekhona le efanele ilwiswe kuso sonke isikhathi abantu balahlekelwa zimali eziningi ezitshontshwa ngabasebenzela uhulumende i-corruption yiyo ekhosta ilizwe kakhulu okwedlula le mali namhlanje engabe ilahlekile ngokungavulwa kwezitolo lezidlala iziyana kumbe amabhizinisi lalalawana
kuleyinye ingxenye kazulu ebona ukutshengisela kungayisiyo indlela yokulungisa umumo welizwe omunye wabo isakhamuzi senkulumane umnumzana Donald Gabaza othi kufanele inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlangane ndawonye zilungise uhlupho olukhona elizweni
indaba yama-demonstration especially ngalesi sikhathi sikiso angiboni kuyikuthi into engancedisa ukuthi sixazulule inkinga ezikhona ezomnotho abakhokheli bethu kuma-different political parties kumele behlangane bexoxisane ukuze sibonise indlela esingaqhubeka ngayo phambili sixazulule inkinga ezikhona khathesi kunje kunje ngendaba ye-coronavirus ama-cases aya elokhu ekhwela njalo ama-health systems ethu awaqinanga angaka ukuthi engamelana lamanye ama-cases amakhulu angavela ngenxa yema-demonstrations ngoba abantu basabebeminyene
unobhala kugatsha lukahulumende kwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esithi ukutshengisela ebokuqoqwe lamhlanje akuphumelelanga ngoba endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekulokuthula uthe njalo kwezinye indawo bekubonakala amapholisa angahlomanga ebhodabhoda elondoloza ukuthula kodwa ezitolo ezimbalwa zivalile Nimele Studio 7 ikobulawayo ngingubathabile masuku.
Kunjalo nje abaqoqi bomkhankaso we 31st July movement yokutshengisela ukukhonona ngenkohlakalo kuhulumende bathi kuphumelele okwamagama nxa kukhangelwa ukwenza kwabezomvikela emadolobheni ilizwe lonke lapho abakade bevimba uzulu ukuba engene emadolobheni. Omevis Kamausethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abezomvikela bebenyakazela phakathi kwedolobha leHarare kanye lemizini ehlala abaningi bekhuthaza labo abakade becatshangelwa ukuba bayazulazula nje ukuba babuyele emakhaya. Omunye wabakade beqoqa uhlelo lwalamhla umnumzana Charles Nyoni uthi luphumelele okwamagama.
Into engifuna ukuyichaza lapha ngeyokuthi kwakumelanga sicabange umcabango wokuthi idemo njengabantu abangena emgwaqweni begijima betshaywa bebotshwa. Khonokho okwenzakeleyo kokuthi kuthiwa kule demo abantu bahlala ezindlini amapholisa agcwala emgwaqweni namasosha nempobha agcwala emgwaqweni khona nakho kutshengisa ukuthi idemo yethu iphumelele ngoba namuhla akuzange kube nebhizinisi elenzakaleyo njalo akuzange kube nje ngitshwela into nje eyenzakalayo edrobheni.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abakwenzileyo ukubopha abantu, behlupha abantu ezindlini, konke lokhu kumhlophe ukuthi i-demonstration le iphumelele.
Unkosikazi Nokuzola Chili wasemzini weMfakhose uthi okungasacaciyo yikuba ukwenza kwabezomvikela laba kungaba yibo abenze uphumelele lumkhosi walamhla lobahatshi.
Akula activity eningi so kungasacaciyo ukuthi angabe abaqhukuzela ukuthi abantu behlale ezindlini kube yi-silent demonstration or what akukhanyi kuhle
kodwa uhulumende uthi awuzange uphumelele umkhosi walamhla njengalokho obekukhanyelelwe ukwenzakala njengoba abakuzibileyo bengazange baphatheke umabhalane wogatsha lwezemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini be-Twitter ukuthi okwenzakeleyo kuyajabulisa ngoba uZulu ekhethe ukuzilondoloza kugciwane le-COVID-19 wazihlalela emakhaya endaweni yokuzibeka engozini yokulithola. Lanxa bekuthule endaweni eziningi, amapholisa abophe abambalwa ababalisa isikhulumeli se-MDC Alliance u-Advocate Fadzai Mahere lequla lakhe abekade betshengisela ngokuthula bephethe amabhakana akade le mibiko esola imisebenzi yenkohlakalo elizweni. Umlobi lomdlalo wemidlalo kamabonakude olodumo unkosikazi Tsitsi Dangaremba ubochiwe laye ngoba ephatheke kulokhu kutshengisela ngokuthula lapho abonakale ehamba labanye bakhe bephethe amabhakana abesola ukwenza kwahulumende kanye lenkohlakalo. Kuthi abesifazane abathathu okuyinkokheli yabatsha ebandleni le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loTsitsi Marowa babochiwe bevela emthethwandaba kamantshi lamhlanje. Abathathu laba bebekhatshwe ngamagqwetha abo umnumzana Obey Shaba advocate Thabani Mpofu lapho besiyazibika emapoliseni phansi kweziqondiso zabo zebayili. Intatheli zindaba uMduduzi Mathuthu weZim Live ulandwe emzini wakhe izolo ngendlela efana laleyo eyasetshenziswa kulandwa enye njalo elokhe isavalelwe uHopewell Chingono. UMathuthu wetheswa umlandu wokutshotshozela lokhu kutshengisela kanye lokusebenzisana labafuna ukugenqula umbuso. Uhulumende athi wakhethwa ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Kama.
Abezomvikela bavimbele izakhamizi zeGwanda ukungena enzikini yedolobho lamhlanje okudale ukuthi iningi lihlale emakhaya. Lanxa ezinye izitolo bezivuliwe bekungela kuphithizela ngoba abantu bekhethe ukuzihlalela ezindlini. UAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Amapholisa labebutho bebevimbe imigwaqo yonke engena edolobheni leGwanda kuthi laba abakade begada amabhasi kaZupco labo babeyehliswa kumele bakhiphe ubufakazi obuqinileyo bokufuna ukungena phakathi kwedolobho. Abezomvikela bebebhodabhoda njalo phakathi kwedolobho lemalokitshini ngenyawo langezimota besiduzule ehlala ezindlini. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye ohlala phakathi kwedolobho leGwanda njalo dumumo ubungafanile ensukwini lamhlanje.
Akula bantu abahambayo, umuntu nje umbona gqo, lezimota uzibona gqo, ngisho lamabhizinesi amaningi avaliwe, abantu abasebenzi lamhlanje bazihlalele ezindlini. Hayi kuthule sibili ukuchaya umoya.
Osakhulayo umnumzana Grade Mphiri olilunga lebandla liphikisayo le-MDC Alliance uthi okwenziwa ngabezomvikela yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo sombuso.
Njengebandla sinanzelela ukuthi isekelo sombuso asilandelwa njalo amalungelo ethu awahlonitshwa. Sithi hayi thina asivumelani lento enjalo, abantu kuze benze amalungelo abo njengabantu maZimbabweni. Lokhu esesikubonayo siyahlukumezwa, siyakhahlamezwa.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF uthi ukuthula kube khona lamhlanje kuveza obala ukuthi uhulumende obusayo ukhethwe ngabantu.
Abantu bakhathele ukuthi babe betshelwa ukuthi ngenani esidilidini kungelanto abazayenza. Bakwazi bona ukuthi uhulumende ungena ngoba evotelwe. Isikhathi sama-elections sikhona uma kufanele ukuthi uhulumende abantu bamkhiphe. Ukhitshwa ama-elections ayikhona lokhu kuzwa ukuthi abantu ngenani ezitaladeni ayisikho.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume le ntatheli zindaba uHopewell Chingono babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela lamhlanje esola umbuso weZANU-PF abaduse ubuleli lizwe ngenkohlakalo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala endaweni ezishiyeneyo ngokutshengisela obekuqoqwe namhlanje. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iningi lazo kungamalunga awe-MDC Alliance, zitshengisele lamhlanje emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria laseconsulate eCape Town City. Uhulumende weZANU-PF akehle esihlalweni ngoba isehlulekile. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zizalwane zeZimbabwe esifike emaofisini omeli weZimbabwe ePretoria zisidlamalahle zisithi iZANU-PF ayiphume iphele embusweni ngoba isiguqise ilizwe ngamadolo. Akuthathanga sikhathi umbuthano wabeZimbabwe laba ungakachithizwa ngamapholisa ngenxa kwesabela ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kwazise kutshengisela abakwenze bengelamvumo. Kodwa kumgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thurston Dlovu uthi ngokufika kwabo lapho umlayezo wabo uhle wacaca uhulumende weZANU-PF.
Sikhala ngakuthi kona eZimbabwe sifuna ukuthi i-corruption iphele, sivunyelwe ukuthi sikhethe abantu esibafunayo bazosikhokhela ngoba khona uma isikhokhelwa ngabantu esingabathandi abakhohlakele. Sifuna ukuthi kube nama-reforms ukwenzela ukuthi abantu babe nelungelo lokukhetha uhulumeni abawuthandayo.
AbeZimbabwe abahlala eCape Town labo iningi labo obengamalunga e-MDC Alliance baye bayabuthana econsulate eCape Town umhlangano wabo wachithwa ngamapolisa sekwedlule ihola betshengisela. Omunye wabebetshengisela ePretoria umnumzana Bukhosi Sibanda uthi manje sekuyisikhathi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akuzwisise ukuthi wayesitshoni ma wayethi izwi labantu izwi likaNkulunkulu.
Siyancela abantu bezanu, asithina sithi abantu bezanu ngoba izanu sayibona kudala nje ukuthi hayi beyingena plan ofuka uqhubeka lapho abagcine khona ngeliberation struggle. Yebo bayilwile kodwa abahlulekile from the time bethatha ilizwe.
Kusenjalo ngcina ihlalo ebandla lezano PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi kutshengisela lokho kwenziwe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa abavumelani lakho ikakhulu ngesikhathi impilo zabantu zisengozini yokuthelelana igcwane le-coronavirus.
If genuinely people would want to see corruption go in Zimbabwe, then corruption will not go as a result of demonstrations, but it goes away.
Labo abafuna inkohlakalo iphele abeze lobufakazi ukuze amasela abothwe hathi ukutshengisela.
That proves that individuals that are alleged to be undertaking corruption in Zimbabwe are arrested and sent to prison.
Umnumzana Mandaza uthi kabavumelani futhi lenkuthazo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ehle esihlalweni ngoba wakhethwa ngokusemthethweni, kanti futhi bake bazama abanye ukuphikisa lokho umthethwandaba wabachitha. Melesilo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Silokhu sikudaba lunye ngesizwe okwenzakale kutshengiseleni okube khona eLondon kwelebhilithani, lapho intatheli izindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda obekhona wakhuluma labakade bebuyile.
Omunye wabatshengisele eBhilithani okhulume le ntatheli izindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda unkosikazi Mavis Harrison othi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sylvia Ndlovu laye obetshengisela kulelo lizwe.
Ngilapha insolidarity nabanye bonke abantu baseZimbabwe. Mina ngalahlekelwa ngubaba wami ethi very tenderage wafa ngekugrawundi.
Umnumzana Farai Muvuti owebandla leZANU PF uthi akuqondakali okufunwa ngabaphikisayo.
Ukuphambaniswa khona ngama-protesters lava is i-campaign yokuthi iZANU-PF must go. That in itself is an incitement because uyazibuza ukuthi akula election, so siyabe sisiya nga.
Akwaziwa okuza kwenzakala kulandela ukutshengisela lokhu emgwaqweni. Udaba lolu oluqoqwe ngu-Ezra Chisa Sibanda lilethulelwa ngu-Gibbs Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhobhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela inhlonipho ayiphiweyo nguhulumente yokuba liqhawe lesizwe. Ekhuluma emathuneni la namuhla, umongameli Mnangagwa uthe umoyi umnumzana Shiri wayengumuntu osebenza katalala njalo wayemanyanisa abantu. Uphinde wakhuthaza abasebenza kwezempilakahle ukuthi babuyele ezibhedlela ukwenzela ukulwisana legcikwane le-COVID-19 okuyilo athi libulele umnumzana Shiri. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uyawasekela amazwi kamongameli Mnangagwa ngoba igcikwane le-COVID-19 liyamemetheka.
Imali isize ayenelisi, imali kakhulu imali ephiwa abakhangele ezempilakahle. kodwa ayisiko futhi uhulumende yena mhlawumbe usihlalile akulamizamayizamayo. Siyakhumbula even ubaba uSaid Mashiwa la uyowangenela ezamoto enakuxathiswane ukwenzela ukubana kutholakala kuyona kuyini esingakutholela laba abaphethe ezempilakahle. Manje nxa ukhayele kunokubana nxa kungela political motivation phakathi, mina bengibona ngamba amadokotela labomongikazi sokufikela isikhathi sokuthi nabakhangele impilo more than okuningi lokho. Okunye kulokusetshenzwa kulungiswa akusoze kulunge overnight, but kungalunga kuphela kodwa impilo zabantu zizama ukuthi ziphile ngoba okuyimpilo kusho kungenzeki. Manje sokukhona ezimbabwe kuqala sasikuzwa nelabakathi sikubonela kashana, sikubonela kubo Italy, Britain, Spain, America ngani. Manje kanti sesikubonela khona napha sibi ngoba sesifunda uzibani ethi manje uzibani ukuthi manje uzibani lasezantu yabo. So sokudelani ukubona sinesiyomfulensi zama ukurekhinebe ukusenza izimpilo zabantu kulokhu kukhulunyiswana ngoba lisho uhulumende kavalanga kuyona kuasakhulunyiswana. Njengoba kukhulunyiswa la kulungisiswa kuze kufike lapho okuzabangamelo khona. Kodwa kwakathesi achelele impilo ngoba kathesi isihlobo sabo saziyo esizabe sesigula sokunguwe ozabe sigula. Akusenzi kona kwalokho engahai sibona lapha sizimbe sibona ama-social media. Kanti futhi sokusizakala kithi kona sokudingakala yona sibe khona eduzane sokumele sincedisane.
Uchaze umufi njengomuntu obebambanisa abantu, ungathi lokhu yiqiniso yini njengoba sibona abanye besithi waphatheka kusehlakalo seGugurawundi njalo ngumuntu owayelochuku?
Akunamuntu ongelambani empilweni yakhe, sonke sibeyisizaneyaleosakwenzayo. Kodwa noma sebalisindalo sawazi ubana uSawuli wagcina esengufomu kwamele kwamalanga kodwa engiwahlukumeza amaKristu wabulala ngokwenza kuphela kwana. So-ke thina sithi wafakanaka kithi uthia obukhambile uselungile okunye ithithi ukuthiyele uNkulunkulu. Mina ukele ngakuthi ukuthi hhayi so uNkulunkulu unangijaje uNkulunkulu ngiyojajayo.
Lo umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF sixoxelaye ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday namuhla sikhamba lomculi weRumba uMr Bones, yena osanda kwethula ingoma ekhuza abesilisa ukuthi bachiyane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana ezindlini, i-domestic violence. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngugcweleyo.
Mr. Bonzi sizwa esileminyaka mpela isemculweni ihamba leqembu layo legaramtata. Nansi izethula.
Mr. Bones umxolisi isibongo ngesakondlovu konkalange, ngizalwa entoli esigabeni sasegaramtata ePlumtree. Amadlala dengilawo i6 from 2012 nje kuzofika last year.
Uthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini into ehluphayo kakhulu eZimbabwe laseSouth Africa lapho acula ekhona, yikho nje ekhuza abesilisa ngalingoma. Abangathanda ukuthenga umculo wakho Mr. Bonds ba uthola njani?
Abafuna ukuthenga amadlaladi akhona kakhulu inamba esebenza kakhulu ku WhatsApp ithi +27717202537 besilandele ku Facebook page naku Instagram umxolisi Mr. Bonds. Ngiyatholakala nje kakhulu ngihleli ngi online kulezo ndawo kakhulu la ku WhatsApp la ngikhona.
Abalandeli ke ungabatshela wapi amazwi?
UZulu ngamtshela amazwi ukuthi abantu bezama ukulandela imigomo ebekwayo malana lesifo lesesihlasele se-coronavirus ukuthi beziphathe kahle abantu belandele nje bevikele bezama ngazo zonke indlela ukuthi bephephe.
Sibonge ke uMr. Bonza ehamba leqembu lakhe legaramtata. Bobaba induku kayakhe imuzi. Asibathandeni omkethu sibavikele ngaso sonke isikhathi.
Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Likhuphukela yakho nkulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni. Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzekini yemadolobheni wonke. Hayi ke siluqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.